tisendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 7 kuNcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
siyanavela ukuthi abantu sibili balokuphuthelana nokukhula abantu bazondile njengoweziziyakhwela nsuku zonke kuluma kande namhlanje isinikwa sesiku-$8 kwezinye indawo lapho esishiphe khona yi-$7 kuluma kande intengo yamafuthi ikhwelile.
Ibandla le-MDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobuningi ekutshengiseleni kwalo esitaladeni ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho.
Abantu abalakudla nalo umuntu uhulumende ozama ukuthi khona abanikeze, ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe batshintshane, kodwa umlutshwana lwalo umuntu.
UZulu wematopo ubhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe ngohulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uZulu weZimbabwe kumele aphatheke ngobuningi kuhlelo lwalo lokutshengisela ngokuthula ezitaladeni zeHarare ngolwesihlanu lweviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. Ibandla leli libikele amapholisa ngenjongo yalo ngomvulo. Amapholisa wona avikwa ephange alivumela ukuthi liqhubeke ngohlelo lwalo. Lanxa abanye besithi bazaphatheka ekutshengiseleni lokhu, abanye bathi kabasoze bazihluphe ngoba kungasoze kubasize ngalutho. Inhlanganiso emela izisebenzi iZTTU yona ithi iphakathi kokuzwa imbono kaZulu ngolwayo uhlelo lokutshengisela phezu kokungakhwezwa kweholo lezisebenzi kanye lokudilika komnotho. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso le emhlubulweni weWestern Region umnumzana Ambrose Sivindi.
Siyanavela ukuthi abantu sibili balokuphuthelana nokukhula abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke khuluma kande namhlanje isinkwa sesiku-$8 kwezinye indawo lapho esishiphe khona yi-$7 khuluma kande intengo yamafuthi ikhwelile almost $10 per litre akuna nto ebambeka uthike yonke kukhwelile singathi thina khona okwethu kuthembele ukuthi ngama-basic commodities aqansile wonke so abantu kulokuphuthelana abantu bemjova ngapha laba imjova isikhwelile futhi labo vele abanikazi bemjova labo bazobuhlungu ngoba petroli ikhwelile and abantu abasagadi futhi nabona ababagadi amabhasi la e-50 cents amabhasi akona abantu yomalayini akhona ayisabeka so akula mmorayit abantu bafuthelene so-ke kukhanya kule ngozi yokuthi ngendlela abantu abafuthelane ngayo kungananzela ukuthi abantu bangatshengisela lobanini siyakwazi ukuthi abanye bengabe bethi ngxayi-16 kodwa ngokunxasinanzela umumo kuzisebenzi lobanini kungenzakala loba kuyini ngoba abantu bathi bona khathesi ezimbabwe ukuya emsebenzini afuthi abancayi so-ke kule ngozi yokuthi kungavuka nje kwelawo phonga ukuthi zi
lina njengenhlanganiso yezisebenzi siyakhumbula ukubana lathi lisadinga ukuthi nizisebenzi zithini ukuthi kuyewe phambili likuhambisa njani lina ngalesi sikhathi.
Okwenzakala kuliqiniso ukuthi bekukhulunyiswa ngalabantu ngokuthiyana kwezigaba imbiko leyo ihamba isiya head office okuyiyo i-national office yethu yiyo ebamba imbiko yonke kodwa-ke lapha mina sengizwa abantu beyixoxa abantu bafuthe nabantu uzwa besibona lakhona ukuthi belithwene isikhonsata lingadlalisa isikhathi seliphuzile into lengaliyenze kudala yikokusebantwini so kusitho ukuthi lanxa ngingathi ukuthi kwezinye indawo kwenzakalani kodwa-ke njengabantu abahambayo ukuphumuyele uzwa abantu beyixoxa uphumuyele ukhanye kwi-social media sikwamanye ama-groups esixoxa labantu akula muntu othule abantu konke bayaxokozela bathi bona into leyo eyokuthi kutshengiselwe kumbe kukhala leyo msebenzi vele sokuphuzi so-ke abantu vele imbona ngathi khathi sebemele i-date kuphela ngoba kumele abantu abasafuna enyini.
Manje wona umumo unjani sikhuluma nje abakaqalisi yini amapholisa ukubhodabhoda njalo labantu abesabi na ukuthi bazatshaywa kumbe babulawe?
Wena uqinise ukuthi umumo amapolisa yebo kambi siyabona ama roadblocks uyatuvuka ukusenturing ukuba ama roadblocks amapolisa khona lapha lapha kodwa ke owabantu kwesaba abantu wezabesoka bethi hayi sina vele ezimbabwe sasafa kudalonga sikufayi kuphi abantu bathondaza bathi khona kwesifati kwakho sileshupho olukhulu abantu bazangikhomsa omunye umuthi wakhulunywa ngujulius ezemuva le owathi yena amagwala abakaningi betulala olokufala engakafihi so ngokunjalo kokhaya kusengqondweni zabantu uthi kadezi lo uthona saba umungesabi pho ongathi kufanele kuphi ndalana la amapolisa nalawo ukuthi abo abantu akukhathele amapolisa afana naye nabo bafisa ukuthi ngayo lezi yedwa ngoba isitolo esingena kizo uyamabhesi sakhwelile imithova lesikhuluma ngalo abakhatha khonapho so lawo abakhathele outhi yengxela bo enhliziyo zabo ukuthi abantu abaphuza bo lani lisungiseleni so ke ngibona ngathi hayi okwesaba kathesa abantu sebefuke baze bathi ngqeme dilini ukuthi angisaboni bechibilika futhi ngoba abasafuke ukudlala abasebekhona so ngibona ngawo risaba hayi singakucabanga kakhulu abantu sebefike lapha bathi hayi akuyikufa kuyikufa kodwa thina sofanele silungise izinto zethu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcinisihlalo we-ZCTU emhlubulweni we-Western Region ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Uzulu wemaphandleni ematopo uthi ubhekane lendlala embi kakhulu njalo uthi usizo lokudla osolucelwe ngohulumende emazweni womhlaba ngabe luyaphuthuma lufinyelele. Iningi lithi okwenza umumo lo ube mubi kakhulu yikubhidlika komnotho okuqhubekayo mihla nemihla. Uhulumende izolo ucele abakwamanye amazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baphathise izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla. Elemelika lona lithi selitholele abantu abangu 360,808 ukudla abazakwabelwa kusukela ngenyanga ezayo kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Kusandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo wake waba ngumgcinisihlalo we-Matopo Rural District Council njalo oseyisiphathamandla sebandla le-United Movement for Devolution umnumzana Henry Ncube yena othi muvi umumo e-Matopo.
Abantu abalakudla nalo umuntu uhulumeni ozama ukuthi khona abanikeze ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe bacintshane kodwa umlutshwana lwalo umuntu kudingeka ukuthi kungeze isisindo sokungezelela ukudla okuningi ngoba abantu izulu alinanga total especially imatoko yonke nje khathesi ngikhuluma nje isikwakwa ngithosona isifuya sidobhe lutho sidobhe amahlamvu.
Kwabiwa njani lokhu kudla emaphandleni ubone ngani bonke abantu bakufinyelela yini kumbe lakho kugcina kusize abalutshwana?
Kuvele kuhlala kulo hlupho laba abayebayo lanxa bengabosobhuku lawo mabhalane kwesinye isikhathi bayaphatha uhlangothi oluthile kungakhalekekile kumbe ngezepolitics kumbe asizo zepolitics uyawazi ukuthi kulomunye ozonda omunye okungethanda omunye abanye balempiza zemdeni and so forth bakike into engiyinanzelelayo sebesukile ukuthi banikeze labana abayibo abafuna ukudla kakhulu ababhozileyo engathi ngesikhiwa ngama-chronical ills those who are very neat.
E-Mat South abantu abaningi bathembe izifuyo zilamanzi kulokudla bayathola abantu inzuzo ngazo.
Uyakwazi khathesi kunzima amanzi kawekho ngoba izulu kalikho yebo analauthi ngumphefumulo kutshengisela ukuthi okugcina isifuyo sokunjani sokudura ngoba sokudinga ukuthi udinge imithi yokuinkomo kathesi kazi ilankemo esingathi iqondile njengoba uhulumende wasusa imali yakwamanye amazwe wathi kusebenzisa imali ekhaya. Izinga kumbe ukuqina kwemali ekhaya kuyathandabuzeka ukuthi kathi yona inkomo ivele ingathengiswa ngemalini khona lapho zike zahamba zale elwaconcord ematopo north bezama ukuyathengisa abadala abasuka bakhuphe zabo ezinye bazibuyisele emakhaya bathi kungcono ke ukuthi bazigcine. Inkinga ababhekane layo abadala amadlelo awekho angathi alokudla kuphinde kuthi ukudla nako kukhona emadorobheni yebo kungaba kukhona kodwa kuyadura njalo amakhampani kafanise ukuthi khona ayenze ukudla okweneleyo ukuthi abalimi bemthenga besida inkomo ya kukhona khona lokho kodwa inzuzo be ayikho.
Umnumzana Henry Ncube wake waba ngumgcinisihlalo weMatopo Rural District Council. Okwamanje uyisiphathamandla sebandla le-United Movement for Devolution lona elikhokelwa ngumnumzana Love Momo yo. Ubexoxa lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseMatopo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulombalisi wePlumtree obhubhele engozini yemota ngesonto duzane leMarula ngemva kokubhewuka kwemota abehamba ngayo. Kulimale abantu abalishumi lambili kulingozi. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende selobelane isivumelwano sokubhadala isikwelete samagesi kunkampani yakwele South Africa e-Eskom ukuze ivulele njalo eleZimbabwe amagesi. Lithi njalo iZimbabwe izahlawula i-Eskom imali engena ku-$890,000 viki ngeviki. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 nakanye labalaleli sithanda ukubonga ithuba leli esilitiwayo ukubana sikhulume kusemoyeni yethu. Nantanda ukukhuluma ngenhliziyo yobuhlungu maqondana le ndaba zemali yeZimbabwe. Kunzima lokhu ukuthi basisebenzisa imali engekhoyo bevalisa imali ezikhona ukuthi bayenze phela imali eZimbabwe la ibe khona kunzima. So ukugcina kungasawazakali ukuthi siqonde ngaphi sibambe ngaphi. Ama-ecocation angikhona aqansiswa imali kutshajwa amanye ama-interest. Bayesicela uhulumende lapha kangenela asilungisele indaba leyo ukuze kuqonde. Ngiyabonga, ngicela ukungaziqambi ngebizo lamhlanje.
Hallo, ubalaleli le Studio 7 nangu isibanda bakithi lapha silo horrible minister we finance angikwazi the worst ever seseyirodiza kukwazi wayo sayongena kuZimbabwe. Hayi lo ubaba hayi kazweli kalathando kalani izinto aziyenzayo vele zibuhlungu ngezokuzwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Angikwazi ukuthi umuntu lo ugcinelweni umthuli Ncobelo. Yabo.
Salibonani basakazi abahle. Siyabonga ukusifonela basakazi beStudio 7. Elami engicela ukulidlulisa, ngithanda ukukhumbuza ikakhulu isizwe sikaMthwakazi sonke endaweni yakithi eZimbabwe. Izinduna, amasobhuku, wonke nje abaphathi bendawo yasemathebeleleni, uRemangwe, yonke indawo yasesikhalangeni esindebeleni, ukuthi manje ngendlela engibona ngakhona, ngibona ngathi sokusile kakhulu ukuthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bazama ukuthi beyecela izulu endaweni ezifana nabonjelele lapho kwakucelwa khona izulu vele kudala. Umsebenzi wezinduna ngibona ngathi zihleli phezu komsebenzi wazo ukuthi zikhumbuze abantu ukuthi ngesikhathi esinje sokumele ukuthi beyecela izulu. Abantu basesindebeleni babhuqwa-bhuqwa indlala iminyaka yonke ilandelana, kodwa aba-organize ukuthi kuke kwenza usuku lokuthi kumbe abantu bazile or abantu behambe wonke bethumela abantu babo behambe beyocela izulu njengesintwini sakudala kuyiwe nasegangeni kuyenziwe lokho abathi ulude ngesikhalanga ku chiso mathambo abantu beke becela izulu impela linethe angazi ukuthi umsebenzi ongaka mangabe behleli phezukwawo bathini bathi indlala iqhubeke ibhuqabhuqa abantu oro abakubona ukuthi kulesidingo sonesa ukuthi besukumele phezulu bakhuthaza abantu ukuthi wonke umuntu kahambe enjelele oro bebeke usuku olulodwa bahambe bonke abantu kuthethele izulu line kwakugidwa amahosana izulu linetha kathesi sokuthulile uthola izinduna kuhlanganiswa nemali yokuthi abantu beyendlelele namabele kube sokupheka utshwala bezinathele imizini yabo kumbe imizini yabo sobhuku okuyinto engekho right. Akwenziwa isintu njengesintu. Isizwe sakithi asibuyele emasikweni nakudala. Buyekele ukulandela izinto zegovernment le engafuni ukuthi into zamasiko ziyenziwe.
Basakazi baka Studio 7. Umgwaqo wenkaya madoda isimo sawo sibi. Lesikhathi esesisele khathesi ukubana siyefika isikhathi sokubana izulu siqalise kube madoda umgwaqo wenkaya lukhalo lwempolompolo lukhalo lwehlabusi ovele ungumbundu wembambayila nxa uhamba ngemoto encane uyaganxela ibhasi kwezinye indawo sezigijima endleleni yezinqola zithiye okuyithara khonoko kulukhalo lwempolompolo phezulu ake likhumbule madoda ukubana ibhasi eyabe layishe umthwalo phezulu nxa ingasekho phezulu letharele izigijima eceleni lapho kuhamba khona izinqola kushoukuthi sokusitsho ukuthi izinqola kazibuye phezulu kulolo khalo lwempolompolo amabhasi agijima eceleni lemoto ezincane izimoto ezincane ziyaganxela emgwaqweni wenkaya especially kuyena i-straight point yase-cross matapa akuhambeki mbala kunzima madoda angisakhulumi-ke ngokuthi nxa ususiyaba ngakubo nkaya kumbe mhlawumbe usudlule enkaya usiyakubomathetshaneni usiya khonale kubo siyatotoba umgwaqo kawu komadoda ibhasi phezu kwemgwaqo yiwo kwakuthwalwa umgwaqo webhasi kayisekho ibhasi gijima lezikotshikara endleleni izikotshikara kazisakwazi lokuthi zihambele kwelipha icele ngoba amabhasi kawekho phezulu urhulumente omutsha madoda wathi ngena wathi uhlupho lwemathebeleland le-mouth north le-mouth south lonke uyalwazi baza kuthi baprioritize ukubana babonti baqhuba inhlelo ngokuphuthuma ngoba lezi zigaba zisalele muva kodwa esesikubonayo khaleselulokhe kuyikhonokho komgwaqo wenkaya okasmith madoda ayikudlala ngempilo zabantu uyazi ukuthi sisakhula ukusuka kobulawayo siye ngayi sabout 158 kilometers or so sasihamba u-1 hour 30 minutes kodwa khathesi sicela uhulumente akasibhekele madoda siyakhala ngoba lo muntu okuthiwa umele inkaya ngumama usithembiso odlaleke etherofe enyama endlovu akakho la kuground lo mgwaqo wenkaya lanxa bona besiya khonale bahamba ngezimoto zabe zilokuntofontofo ezigijima phezulu kodwa-ke uzulu udla imbuya ngoluthi impilo yethu isengozini ngu-elfas okamaphikelela lo ngiyabonga
salibonani lonke basakazi be-studio 7 lonke ngethemba liphilile lonke ngegama lenkosi jesu kristu okhulumayo nguNomazulu Mpofu ngibuya eCholocho kwasiphepha. Mina into engabe ngithanda ukuyisho esenhliziyweni yami ngoba ngathi bekukhulunywa ngokuthi ibandla le-MDC ngathi lizofuna ngathi liyangena emgwaqweni. Ngiyafisa ukuthi ngoba baba-continue beyenzele yonto but sikufike ukuthi ingabafaka engozini ngoba ngapho ngakuvunyelwa ukuthi uzimele wenze into nasenhliziyweni yakho kungenzeka begcine sebeboshiwe but siyathemba ukuthi mhlawumbe umongameli wethu engabona ukuthi abantu bakhathele.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Abameli beMelika labesiTaliban abaphakathi kokukhulumisana kunkulumo zokuqeda impi ye-Afghanistan yona esileminyaka leminyaka babikwa sebevumelene entweni eziningi ezilakho ukuqeda le mpi. Inhloko kahulumende wele Pakistan umnumzana Imran Khan uthi uzadinga usizo kunhlanganiso zomhlaba ezigoqela e-United Nations phezu kokungezwani okuphakathi kwelizwe lakhe le-India, amazwe la abanga isigaba se-Kashmir. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umlobi weMelika odumileyo unkosikazi Toni Morrison kasekho. UMorrison ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engu-88. Waba ngumlobi onsundu wesifazana wokuqala eMelika ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. UMorrison wayeloba egxile kakhulu kudaba lokucindezelwa kwabantu abansundu ngabamhlophe eMelika. Ingwalo zakhe zigoqela oluthi Song of Solomon, lona olwathola umvuzo weNational Book Critics Circle Award ngo-1977, kanye lelithi A Beloved, lona elathola isicoco sePulitzer Prize ngo-1988. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama ngomunye wabantu abakhalele imuli kankosikazi Morrison. U-Obama uthe ukudlula kwakhe emhlabeni yikulahlekelwa kwelizwe leMelika lomhlaba nje jikelele. Amazwi ka-Obama agcizelelwe ngumlobi weZimbabwe unkosazana Novuyo Rosa Chuma, yena oqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze-PhD kwezokuloba e-University of Houston khonapha eMelika.
Silahlekelwe indlovukazi, but uphumule ugogo u-anti uToni Morrison. Ngaqala ukumbalayo ngiyi-teenager ngebhuku lakho okuthiwa ngu-Song of Solomon. And yazi into emangazayo ngo-Toni Morrison ukuthi wayebhala ngabantu abamnyama lapha eMelika ngesikhathi abantu abamnyama ababekhangelelwa phansi khona. And even ingwalo zakhe esaqala sokubhala zazikhangelelwa phansi ngamakhiwa lapha e-America. And wayengumfazi wayeqinile. Umkhumbuza umuntu owabenjengokhwindlo zikheyo, umuntu oziphetheyo, ozaziyo, oyaziyo indlela yakhe nezinto afuna ukuzenza. And azange noma kwakunzima ayekele ukubhala ngabantu abamnyama lokusifaka emhlabeni, putting us on the map. And more important to Morrison, wavula indlela for ama-writers amaningi, including osoyinka labo Achebe lapha e-America. Waba publisher kwi-collection yakhe ama-conversations with writers. Umuntu lwana okwanisa ukubringa together ama-different writers from different places. So wayengazibhaleli yena yedwa, wayebhalela thina sonke.
Waba ngomlobi ongumuntu onsundu wakuqala ongumama njalo ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. Khonokho kwaphathisa njani ekuthini abantu abamnyama bazizwe labo beqakathekile ngokubona kwakho?
Yasilandela indima yakhe uMorrison. By the time wathola iNobel Prize in Literature, it was after isikhathi eside umsebenzi wakhe ulokhe udliwa ngabantu lapha e-America. Abalobi abangabantu abansundu lapha e-America yibo ababhala incwadi, ibhuku lakho kuthiwa nguBeloved lize liphume, ukuthi sicela-ke phela limrecognize uMorrison. Sade wayelokhe loba lindlula limeqa. Yikho-ke kulandela incwadi leyo wawina iPulitzer, then wasewina iNobel. And so okungenza ngisiqhenye uMorrison ukuthi njalo wangumlobi abantu abanye abansundu ababeziqhenya ngaye, ababefuna ukumphakamisa, ababesithi nxa uMorrison ephumelela sizizwe ngani sonke siyaphumelela, siyabonakala athi siqakathekile emhlabeni, iy'mpilo zethu siqakathekile.
Wena njengomlobi onsundu lawe ongumama, kuyini ongathi ukufundile embalini yakhe?
UMorrison for mina wamfundisa ukuziqhenya njengomuntu wesimame onsundu. Njalo okunye okuqakathekileyo ukuthi wasifundisa ukuthi kuqashe ukuthi nxa sibhala khulumisane. Wayebhala ekhuluma nabantu abamnyama uMorrison, wayengabhaleli abelungu. Into eqakathekileyo ngoba yinto enzima yokwenza, especially even ngathi esemhlabeni, ngoba nxa ubhalela abantu bensundu abelungu abayiba abaphethe ama institutions babe bengani abakubona. So uMorrison wasinika that imvumo sokuthi siqhenye ngokuba bemfundi ngabantu esimame sokuthi sizithathele phezulu singazikhangele siphathe. And even though now kulokho kunzima sokungcono ngabantu abanjengayo.
Njengoba eselele nje alubana elalele uMorrison ungamvalelisa ngapha manje.
Yo ngiyathi halala, hayi siyabonga Ndlovukazi enkulu, siyabonga isipho sinike thina emhlabeni. Ulale ngokuthula nalapho khona, siyabonga. Sithemba abaphansi bakwemukele, kuyadidwa, kuyathokozwa lathi siyathokoza lapha noma nje sidani.
Unkosazana Novuyo Rosa Chuma ngumlobi weZimbabwe oqhuba izifundo zakhe zePhD kwezokuloba eUniversity of Houston konapha eMelika. Ingwalo zakhe ziqoqela uShadows, Low House of Stone. Molweni amavuko zulukandaba mabuyani siyalubonga uxhaso lwenu emsakazweni lababukeleyo ku Facebook. Silabo banike lamhlanje kulo Pamela Gochane Dube othiwena sivukile msakazi. Kuzoba lo Pamela Khumalo othiwena sabona msakazi, yebo makhumalo. Noma Gugu Ntombi Ngwenya othiwena kunzima shiwa ekhaya. Kuzoba lo Brian L. Ndlovu othiwena livuka njani basakazi abahle, hayi sivukile Ndlovu enkulu. Chris Zulu, ala uyabuza ukuthi livuka njani basakazi, hayi siyavuka Zulu singabuza wena. Clemence Mzola Dube othiwena morning from Zanzi Africa. Kathiwe Ncube uthi wena amavuko msakazi, hayi sivukile Mancube singabuza wena. Pamela Khumalo uyaphinda laphana uthi wena eZimbabwe kunzima ukuzalamula ophezulu uNkulunkulu phela. JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani inkomo emsakazi wena ohamba phambili esiwuthandayo. Siyavuka Mthembo sithembayo, siyalibonga uxhaso lwakho. Thembani Jiane uthi wena ayikho into elungiswayo nguhulumende. Siyakhala akekho oza sizwela bazi i-corruption kuphela. Zelinyama ehlabela ke kamnandi lapho uthi yena vuma. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwekuseni, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. ibandla le MDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobunengi ekutshengiseleni kwalo ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. UZulu wematopo obhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe nguhulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-7:30 kanye lakusasa ngesikhathi esifanayo ezekuseni phela ngo-6:30. Asidibaneni ke khonapho olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.